Sikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 9 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
akula madokotela akhathiweyo angu 50 from amanye amazwe, as far as I am aware. Ikhatha amadokotela oweCuba avele akhona la, bangaqeda icontract yabo bayabuyela bese sithatha the same number as those that are left.
Uhulumende uthi useqhatshe odokotela abangamachumi amahlanu 50 bakwamanye amazwe abakhangelelwe ukuzasebenza ezibhedlela zakhe. Okulabo dokotela abakhalale umsebenzi.
Currently, it is true Zimbabwe has survived up to date because we have focused on our own domestic resources. For the last 20 years, we have never received lines of credit. Whatever we have in Zimbabwe is on the basis of our own domestic resources.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ube ngumhlonitshwa emkhosini okunanza ilanga lokuthola uzibuse kwele Uganda uthole isicoco senhlonipho kulelo lizwe. Sokuqhamuke kukhonona kukhulu kobulawayo ngodaba lokuvinjwa kwabantwana bomhlubulo emandebeleni ukuthi bengene kuhlelo lalonyaka lwezifundo zokuba ngabongi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende uthi useqhatshe odokotela abangamachumi amahlanu abadabuka kwamanye amazwe abakhangelelwe ukuzasebenza ezibhedlela zikahulumende lapho kulabo dokotela abanenge abakhalala umsebenzi. Unkosikazi Agnes Mahomva unobhala ogatsha lwezempilakahle uthi odokotela laba bakhangelelwe ukufika eZimbabwe ngempelaviki. Lokhu kuveze encwadini ayilobele ugatsha lokwethekelelwa kwelizwe. Unkosikazi Mahomva ucele lolugatsha ukuba luncedise ngokubona ukuthi odokotela laba abalankinga yokungena elizweni. Akwaziwa ukuthi uhulumende uqhatshe odokotela abadabuka kuwaphi amazwe njengoba incwadi le ingakuvezanga lokhu. EleZimbabwe lilobudlelwano lamazwe anjenge Ethiopia, Cuba lamanye alabodokotela abaningi abasebenzela uhulumende. I-Studio 7 kayinelisanga ukukhuluma loMahomva kanye lomphathintambo wezempilakahle ngalolu daba. Odokotela sebelenyanga lamalanga ambalwa bekhalala umsebenzi elizweni. Bafuna uhulumende akhuphule iholo njalo athenge okokusebenzisa ezibhedlela zikahulumende emadolobheni lasezigabeni zonke. Udokotela Masimba Ndoro, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ule mali yokuqhatsha odokotela yena engenelisi ukukhuphula iholo labo. Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wohlangothi oluqhatsha odokotela ole Health Services Board, utshele uGistu weStudio 7 ukuthi abakatshelwa nguhulumende ngodaba lokudingwa odokotela kwamanye amazwe.
Akula madokotela akhathiweyo angu 50 from amanye amazwe, as far as I am aware. Sikhatha amadokotela oweCuba avele akhona la, bangaqeda icontract yabo bayabuyela bese sithatha the same number as those that are left.
Ukuthi kambe khonokho akutsho ukuthi lizadinga imali kwezinye indawo ukuze thi libabhadale phela babasikhosana?
Hashi, imiholo yabo iyafanana lemiholo esizathi sinika odokotela balapha beZimbabwe.
So kutsho ukuthi phela ngali labo dokotela benu eligcina libakhuphulela imiholo yabo nxa lisebenzisa imali yaleyo, akusebenzi njalo kumbe kwenziwa njani?
Imiholo odokotela abangu 50 against the current establishment of about the odokotela abangu 2000. I mean, that's an insignificant amount ukuthi ingengezelela imiholo yabodokotela abavele bekhona nezinye izisebenzi ezempilakahle.
Nxa sikhangeleke baba Sikhosana, siyabona ukuthi vele lijale ukukwenza khonokho ukuthi lidinga odokotela abavela kwamanye amazwe. Ungasiyela ukuthi amazwe lelijale ukuthi lisebenze lawo yiwaphi?
ikakhulu sisebenza le Cuba then sile madokotela athize avela DRC wakula le government to government agreement then kuya kuvela madokotela avela eIndia
singathi ngenxa kukhona kokuthiwa i-government to government arrangement enle ukuthi liyalungiselelana kuyabe kusitshoni babasikhosana ngamafutshane
kuyabe kusitsho ukuthi khona uma singani odokotela kumbe ezinye izisebenzi ezempilo kazeneli siyakhuluma labanye ohulumende ukuthi basincede and ikakhulu uhulumende owe-Cuba abala madokotela amaningi ama-specialists then nama esithi ngama-government medical officers abasebenza kuma-district hospital yibe sijwayele ukuthi sivumelane labahulumende abamanye amazwe.
Lo ngudokotela Paulina Sikhosana, umgcini sihlalo ohlangothi lukahulumende oluqhasha udokotela olo Health Service Board ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo isimo ezibhedlela zikahulumende silokhu siqhubeka siba sibi ngenxa yokuqhubeka kwabodokotela bekhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Unkosikazi Sifiso sithole isakhamuzi sakobulawayo uthi umumo okhona esibhedlela usudala ukuthi abantu bafe mahlayana lalapho kungafanelanga ukuthi bafe.
Umumo okhona esibhedlela uzisa ubuhlungu kakhulu. Alubana uhulumende uyakunanzelela alungisise amaphutha akhe anike odokotela abakufunayo ngoba impilo zabantu zisengcupheni. Sikhuluma khathesi omunye umama obebeletha abantwana abathathu ufile wabashiya. Lokhu kubangelwa yikuthi odokotela bebengekho emsebenzini ukuthi bamncede.
Odokotela ezibhedlela zikahulumende eZimbabwe yonke jikelele lokhu bengayi emsebenzini besithi kabakhalali umsebenzi kodwa iholo abalitholayo aleneli indleko zokuya emsebenzini ngakho-ke bazaphindela nxa uhulumende engalungisisa izikhalazo zabo. Uhulumende ngakwelinye icele lokhu engakazisi ukuthi kwenzani ukulungisisa lolu dubo lwabodokotela ngoba impilo zabantu abaningi zisengozini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obe ngumhlonitshwa emkhosini wokunanza ilanga lokuthola uzibuse kwele Uganda usephiwe isicoco senhlonipho ese-Most Excellent Order of the Pearl of Africa Grand Master ngumongameli Yoweri Museveni walelo lizwe. Kulandiswe imbali kamongameli Mnangagwa egoqela ukulwela inkululeko eZimbabwe andubana waphiwa lesi isicoco. Kuphinde kwahlonitshwa owayengumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe ngokuthula okomzuzo owodwa i-minute of silence kulumkhosi. Ele Uganda lazikhulula embusweni weBrithani ngomnyaka ka-1962. Asizweni umongameli Mnangagwa ekhuluma kulumkhosi.
Currently, it is true Zimbabwe has survived to up to
Zimbabwe belithembele kuwalo umnotho okweminyaka engamajumi edluleyo. Asizange sithole imali yama lines of credit kodwa senelisa ukuqhuba inhlelo zethu sisebenzisa esilakho njalo sixhaswa kwezombusazwe langokunye ngamazwe esakhelane lawo.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umongameli Museveni wavula ngokusemthethweni umbukitho wokuthengiselana kobulawayo eZimbabwe International Trade Fair ngomabasa kuwona lo umnyaka okukhomba ubudlelwano bele Uganda lele Zimbabwe. Lokhu kwenzakala lanxa umkhokheli webandla eliphikisayo eUganda umnumzana Bob Wine elobe enkundleni yakhe yeTwitter ukuthi amapholisa amgombolozele endlini yakhe emvimbela ukuthi aye emcimbini abe uqoqile awokucula ngozibuse. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Ngibona ngani okokuqala kumele sikukhangele iproblem eAfrica edictatorship esingayithi ukubusa kwentando kayiphikiswa. Umongameli weUganda ubaba Museveni usebuse iminyaka eminingi kafuna ukuphuma esikhundleni. Ule nto le sengithi mina yimgabe izimo ukuba lengqondo enjengekamgabe ngunjalo ke kakumangalisi ukuthi yena lo umsebeni ubone kufanele ukuthi anike umnankagwa leso sithoko. Kodwa ke thina njengabantu beMathebeleland kakulanto esi-appreciate kangako ngomongameli wethu, ngoba umnika leso sicoco umsebeni usekhoshiwe ukuthi sibe zihlobo ezilokhu ezidingwa kuze kubela namhlanje. Silabantu bakithi abashabalalayo, umnankagwa lokhu engakalungisi indaba yegugurawundi. So ke sibona ngani leso sicoco usiphiwe ngumuntu layo vele ngela into esithi credibility yokuthi anike omunye umuntu isicoco esinjalo. Kodwa ke singathini ke njengoba kuyisicoco sakhe, so ngumuntu nje onike ubhururu wakhe isicoco sokuthi hayi mngani wami, wena ngikunika isicoco sokuthi ube lenhlonipho, ubonakale uhlonipheka. Singakhohlwa ukuthi ubaba uMseveni eUganda kuthiwa nguye vele yonke into iUganda nje isesikhwameni sakhe lemuli yakhe. Ngokubona kwami nje ngesilungu bengingathi senani event ba-right banxunsane abacelebrate kuphelele ngapho, kodwa thina siyamboni kulento esingayizuza kakhulu kulo budlelwano esingaze sijabule kakhulu ngawo.
Sibonile umkhokheli webandla eliphikisayo khona le Uganda, uMnumzana Bob Wine, sithi yena amapholisa amvimbele wehlule ukuphuma emzini wakhe ukuthi ayicula emkhosini abe uqoqile. Ungathini ngamalungelo, ngokuphathwa kwamalungelo oluntu khona le Uganda, siqathanisa nje lele Zimbabwe?
Le Uganda liyaziwa ke ukuthi lilizilili locindezelo olukhulu kakhulu. EZimbabwe ke kathe lokho kwaphuma umgabe angikaboni ukuthi umnankagwa abengakwenza khona lokhu ukuthi acindezele umuntu ofuna ukuyazenzela umcimbi wakhe. Kodwa-ke kutshengisa khonokho engisuke utshoyo ukuthi amalungelo lomuntu e-Afrika kawananzelelwa, njalo abantu abanjengabo ubaba uMseveni basabusa nje bona okwentando kayiphikiswa, okokuthi amalungelo lomuntu ayachakazwa nje kungabi indaba zalutho.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu, sixoxela ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Sokuqhamuke ukukhonona okukhulu kobulawayo ngodaba lokuvinjwa kwabavela kulomhlubulo eMandebeleni ukuthi bangene kuhlelo lalonyaka lwezifundo zokuba ngabongi. Kulababili kuphela phakathi kwabangamachumi amabili lani 24 abavela esigabeni seMathebeleland abenelise ukungena kuhlelo lalonyaka. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
UZulu wezigabeni zeMathebeleland uthi uhlupho lokungaqakathekiswa kwabadabuka kulomhlubuko lokhe kukhula eZimbabwe. UMnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi lokhu yikwephulwa kwelungelo labantu abadabuka kulomhlubulo.
Into eyenzakala impilo ikuhlukumeza ilungelo labantu bakoBulawayo beMathebeleland nxa sikhangele kakhulukazi usekelo sombuso ku-section 3 ma founding principles that talks about equality of citizens. Khangele futhi njalo u-section 264 othi wona abantu kumele bebelwe kutsho ngokungena kwezindawo zabo. Sikhangele futhi u-section 56 othiwa nge-right to ukwehlukaniswa ngomhlobombe nge-tribe ovela kuyo.
UMnumzana Desire Moyo ongumqondisi weqembu le-Victory Siyanqoba yena-ke uthi kulihlazo okwenzakalayo lo nyaka.
Kulihlazo elikhulu kakhulu, njalo kuyisitho sokuthi thina asobantu balutho, njalo singabantu abangakhaliphanga, singabantu abakhangelelwe phansi, abangakhangelelwanga ukukontributa to the national discourse. Uhulumende kumele azinike amagwapha.
Umoya uqhubeke ethi uhulumende kumele akhangelisise ekuhleleni inhlelo ezinje.
Lo nxa kuyikuthi umbuso kamnankagwa lo uzimisele nge-devolution, akakhangelisise khona lokhu uhulumende ukuthi iMathebeleland ilabantwana abaningi abafundileyo, njalo abalelungelo eligcweleyo lokubana bengene befundele kulezi zokuba ngomongikazi kwele-MPP. Bona engathi iMashonaland ilezi ndawo eziningi ilamathuba amaningi ukwedlela kwelaMathebeleland.
UMnumzana Patron Xaba olilunga leMthwakazi Republic Party uthi kumele kufakwe isikhalazo kuhulumende ngalolu daba.
Kungiphatha kabi ukubona empilo esibhedlela esikhulu sakubulawayo kuqhashwa abantu abavela ohlangothini lweMashonaland kuphela. Kubuhlungu kabi ukubona abantu besebenza abakithi bengasebenzi, kuyikuthi lokho kwenziwa iMinistry yeHealth. IZimbabwe isitshengisele ukuthi labo bantu baqakathekile ukudlula abantu eMashonaland. Okungenzakala ukuthi abantu babonise ukungagculiseki emoyeni yikuthi bafake ipetition kuMinistry of Health ukuthi asifuni bumbulu ngabantu abavela eMashonaland bethatha imisebenzi yabantu bakobulawa.
Unobhala wezemfundo enhlanganisweni yeBupra uMnumzana Ben Moyo uthi bafuna ukuba kwazi ukuthi kwezinye izibhedlela bathathe abangaki abavela kobulawayo.
Siyabuza njalo sifuna ukwazi ukuthi kwezinye izibhedlela ezingekho kobulawayo bathatha abangaki abavela kobulawayo. Ngoba zikhona izibhedlela ezikwamanye amadolobha ezingathatha abavela khona ngale lawo. So thina besiwukhangelele ukuthi kuphiwe amathuba kuqala labo abavela khonapho phansi kwalapho kulesibhedlela khona, kwenzela ukuthi abantu bonke bebe lamathuba alinganayo ukuthi bebe ngoboyinkazi. Ngakho-ke sicela ukuthi uhulumende elukhangelisiseka kuhle udaba lolu elulungisise yena ngokwakhe, ngoba abantu bakobulawa ngakubaphathi kuhle.
Umqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya walile ukuphendula imibuzo ethi ukunikezwa indawo zokufundela umsebenzi wokonga kwenziwe eHarare, ngakho imibuzo kumele iqondiswe khonale. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iningi lamukele ngenjabulo umthetho ozalawula indlela abantu okumele baziphathe ngayo ebulenjini osalolongwa owe-Cybercrime Security and Data Protection Bill. Kodwa ingcwethi kulomsebenzi zithi zilethemba lokuthi uhulumende kasoze awusebenzise ukuncindezela ukwethulwa kwembiko ngokukhululekileyo lelungelo labantu ebulenjini. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Umthetho we-Cybercrime Security and Data Protection Bill wethulwa ngesikhathi kulokuhlukuluzwa okukhulu enkundleni zokuxhumana ezobulenjini ezifana laboFacebook, WhatsApp, Twitter lezinye, kungenamithetho ecacileyo yokujenzisa izigangi kulezi nkundla. Isiphandabandla sikahulumende uMnumzana Mangaliso Ndlovu izolo wazise intatheli izindaba ukuthi umthetho lo uzajenzisa lezi zigangi ezihlukuluza abanye ebulenjini. Ingcwethi emsebenzini ephathelelo ezobulenjini uMnumzana Chris Msonza uthi umthetho we-Cyber Security Bill uqakathekile ukuthi ube khona.
Country, there should be legislation that governs the cyberspace. The cyberspace is where
kumele kube lemithetho elondoloza indlela abantu abaziphatha ngayo ebulenjini. Ebulenjini kulapho abantu asebekhulumisana khona behambisa imbiko etshiyeneyo. Ngakho-ke ubulembu yinkundla okumele ibe ilemithetho engavikela uzulu kwezinye ingozi.
Uqhubekeethu Msotsa, lomthetho unganceda ekutholeni ubufakazi obungasetshenziswa lasemthethwandaba.
Electronic evidence, I'm talking about what data can that can be gathered from your phone.
Nxa ubufakazi obungatholakala kubomakhalekhukhwini emitshineni yobulembu kanye lakubomabonakude kungasetshenziswa emathethwandaba, ngibona kungani kungancedisa ekugotshweni kwezigangi.
Umnumzana Brian Namo isakhamuzi seHarare ukhuthaze uhulumende ukuthi aqhube imikhankaso yokuchathisela uzulu okumunyethwe yilo mthetho we-Cyber Bill.
Kathesi i-Cyber Bill sesiyibonile isikwenze, uhulumende sevumile ukuthi ibe khona, kodwa into ekhona ngeyokuthi uhulumende kayenzanga umkhankaso okwaneleyo ebantwini. Ngoba kathesi singakhangeleka ukuthi uzulu akakwazi ukuthi i-Cyber Bill iyabe ikhangela obani njalo iyabe ikhangela ngokwani. Siyakhuthaza nje ukuthi abane uhulumende angayenza umkhankaso ebantwini ukuthi baze bazwisise ukuthi i-Cyber Bill iyabe isenza ngokwani.
Umnumzana Thembelihle Sihwa esiminjalo sakamuzi seHarare ngomunye wabamukele ngenjabulo okwethule umthetho we-Cyber Bill.
Eke sijabulise siyinyenge zakhamizi ukuthi umthetho we-Cyber Act, ngoba hayi indaba zokwethuselana beseziyandile kakhulu sibili abantu esipho ngihlala bethuselana kuma-social media labo-Facebook labo-Twitter. So sibona ngani ngoku-approva kwe-bill lay sibili kuzaphathisa abantu sibili ukuthi beke beyeme into zokwethuselana sibili sike senze ezinye izinto ezi-productive esigabeni.
I-Cyber Security Bill yethula ngesikhathi imbiko yamanga kanye lejojozela inzondo phakathi kukaZulu isivamile enkundleni zokuxhumana ezinjenge-Facebook, Twitter, WhatsApp lezinye. Lo mthetho ukhangele ukuphathisa uZulu ukuthi axoxisane njalo aziphathe ngendlela eqondileyo ekulenjini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Live Talk namuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ilungelo lokuvota lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni, iDiaspora Vote. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Lesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhetho oluqhutshwe kwele Kosovo ngesonto lapho ibandla eliphikisayo ele Self-Determination Party elithole izihlalo eziningi edale lephalamende lahle lathembisa ukuvuselela inkulumo zokuhlalisana kuhle nomakhelwane ele Serbia. Umongameli Xi Jinping wakwele China ukhangelelwe ukwethekelela kwele India mhlaka 11 kulinyanga kamfumfu lapho azahlala phansi ekhulumisana nomunye wakhe oyinhloko kahulumende yalelo lizwe emhlanganweni okhangelelwe ukulungisisa ubudlelwano bamazwe amabili. Namhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe. Sikhuluma lonkosazana Zodwa Ndlovu osehlale iminyaka elithumi lasithoba munemunye kwelebhilithane. UChris Gandhi weStudio 7 uqale ngokumbuza ukuthi injani impilo kulelo lizwe.
Well, inzima ngoba sihlala khatshana labazali bethu basekhaya and isikhathi esiningi ngokuthi iZimbabwe inzima, so we're always worried ukuthi kuhamba njani ekhaya and lo mqando umqando ebuhlungu.
Ulabantwana yina khona ngapho kumbe wedwa?
Nabantwana babili.
Bakhulu okunganani?
21 lo 14.
Ya, ungasitshela ukuthi kunjani ukondla abantwana khona ngapho ikakhulu nxa ukhangela ukuthi imithetho yakhona itshiyene le ekhaya?
Lo one-21 ukhulele ekhaya, lo unye ole-14 uzalekela hakuzima. Hayi turuturu, hayi thole zima ndula, hayi nomthetho wakhona yosenza sehle abantwana akuchiphanga. Hayi khona lapha nitshala ikhanda bensathi kumbe i-8 kumbe 13 but hey umthetho yakhona itshiyeni kuyahlupha. Nasakhula kuhle badala lapha hayi khona.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kahle kahle kuyini othi kunzima nxa usithi wena kunzima ukwendla abantwana khona?
Anje bathi abantwana bethu sibakhulisa bakhulisa isikhiwa batshele izinto esikolweni, thina ngapha baba confused because imithetho yesintu la ngapha esilungu bagcina sebengasazi okuyikho. So kungani thina abazali laba besintwini siyahwapha kakhulu, but thina ngendlela esakhuliswa ngayo wawuvele ungaphenduli lo muntu omdala, but laba balama-right yonke into nxa ukhuluma why, why this, why angifuni lokhu, angifuni ukudla lokhu, ngifuna lokhu vele ngani 14 ungangiyekuthi endlini ngabe hayi kanti kuzima chestand hayi kuzima ukukhulu.
Manje ngokubona kwakho bazabuyela yini beyohlala ekhaya nxa sokufika isikhathi la usubona ungani sokumele uyephumula?
Hayi laba babuyeli lapho, ngeke bayikwanise ekhaya, sebezazela impilo yala. Ukubuyela ekhaya ngazibuyela ngedwa nje njengoba ngizalisela imfusho yami, but abantwana amboni ngoba even la nginje 19 years some of the things ngiyabembona ngani abantu barude kumbe bakhuluma njani kuyahlukana. So ubuyela mboni, especially lo wami wazalelwa lapha vele kakwazi leZimbabwe uyahamba nje on holiday, but omdala nguye nyake umuzwe ethi ufuna uhambe e-Africa, but I don't know.
Lo nkosazana Zodwa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. sebebhekane lolunye uhlupho abeZimbabwe asebehlala kwele South Africa ngemva kokuba uhulumende walelo lizwe eveze umcabango wokufuna ukwenqabela ukusungula amabhizimusi amancane anjengokuthengisa ezitaladeni, ukugela inwele, amavinkili amancane ama-tuckshop lokunye. UBenedict Nhlapho usethulela lolu daba ngugcweleyo ekhonale eSouth Africa.
Isimemezelo sikahulumende lesi sesitshiye iningi lithidibele. Kodwa kumphathintambo ogatsha olubona ngezentuthuko yamabhizimusi amancane unkosikazi Khumbuzo Ntshavheni uthi leli linyathelo oliqakathekileyo ekulungiseni kulwisana kwezizalwane zakwele South Africa eza kwamanye amazwe kubangwa amathuba okuziphilisa.
We as a department we are going back and check with
umthetho esiwufunayo ngoza kwenqabela abakwamanye amazwe ukwenza amabhizimusi amancane esifuna enziwe yizizalwane zakwele South Africa kuphela.
We're going to engage with cabinet to say cabinet if we're not definitive there's going to be a problem.
Unkosikazi Ntshavheni uthi kuzasungulwa ugwalo lokubhalisa bonke abanamabhizimusi amancane kucaciswa ukuthi bangobani, babuyaphi njalo benza bhizimusi enhloboni. Leyinto athi izasiza kakhulu nxa umthetho wabo lo ususebenza. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Samantha Dube wathi ngokuswela umsebenzi kwele South Africa wafundela ezokulungisa inzipho kanye lenwele. Okwamanje lebhizimusi lakhe lincane lapho afundisa khona abanye ukwenza imisebenzi efanayo. Yena ke uthi okufuna ukwenza uhulumende lokhu ikumbulala lezihlobo zakhe zonke eziphila ngemali ebhizimisi lakhe leli elincane.
Kuzosho ukuthi abafowethu nabodadewethu engibabhekayo abafunda nabangasafundiyo, kusho ukuthi sokuzomele bangasakuthola ukudla, bangasaqhubeka esikoleni. Ubaba wami noma mama mlayo engibabhekayo ekhaya sengizahamba nami ngiyofika ngibe umthwalo kibo, sonke sesizohlupheka. Abantwana laba ade sebethole ithemba ngami, nabo sebesila bezasalala ithemba.
Enzikini edolobho leGoli lemalokishini abalisa Hillbrow Beria leUvel kugcwele phama abeZimbabwe abathengisa imibhida, impahla zokugqoka, abagela inwele lokulungisa ezabomama kanye labapheka ukudla emakhitshini amancane. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimi imbokodo lwela amalungelo abomama labantwana unkosazana Victor Simatutu uthi bethuswe kakhulu isimemezelo sikahulumende leso, ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi imisebenzi kayikho nokuthi amabhizimusi amancane la yiwo omama abaningi beZimbabwe laba kwamanye amazwe abaziphilisa ngawo.
Thina njengenhlangano sigqugquzela kakhulu ukuthi omama abafunde ukuzimela, bafunde ukuzenzela amabhizinisi, beqale kubona la amabhizinisi amancane. Amabhizinisi njengokuthi bathungi, bathengise, bayenzeni. Nxa bengasavunyeli ukwenza lokho, kusho ukuthi le mizamo yethu yokubagqugquzela ukuthi abaqale amabhizinisi amancane lapha eSouth Africa angeke isasebenza, izoba yize, izophelela emoyeni.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa layo elwela amalungelo ezalwane zeZimbabwe umnumza Ngqabutho Mabhena uthi bafuna uhulumende abaphe ithuba lokwethula imibono yabo ekubunjweni kwalomthetho, ngoba kabakuzwisisa ukuthi uhulumende uzawehlukanisa ngazizathu bani amabhizimusi phakathi kwabantu bokuza laba kwele South Africa.
Ikakhulu indawo zokudla babe bevula lapho kuhlala khona izalwane zaseZimbabwe ezilokudla okuthize ezikudlayo. Endaweni zamasaluni umuntu ophakathi kwesaluni kasiboni thina kuyinkinga ukuthi umuntu wangaphandle asebenzise isaluni kumbe abe lebusiness elisaluni.
Umthetho khona khathesi kwezokusungulwa kwamabhizinisi kwele South Africa wethula imali okufanele abakwamanye amazwe bezelayo elizweni xa befuna ukuzosungula amabhizinisi. Le mali edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye amarandi ibhekiswe kumabhizinisi amakhulu hatshi amancane. Lo mthetho kawutsho lutho ngalabo abavele sebeselizweni abaqhuba amabhizimusi amancane agoqela amavinkili athengisa ukudla emalokishini. Lokhu yikho uhulumende athi ufuna kulungiswe yilo mthetho ongakaziwa ukuthi uzavuthwa nini, uqale ukusebenza nini. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Nhlapho.
Siyabonga Benedictine Nhlapho. Livalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.